Lanxa iqembu leCape United likhwize imbadalo yokungena egedini ukuyabukela lo mdlalo isuka kumadola amathathu isiya kwamahlanu $3 isiya ku-$5. Lokhu kubikwa kungasoze kwehlise inani lababukeli ngoba umuntu wonke ubheke ngabomvu lomdlalo ezimisele ukukhokha leyo mali. Amaqembu omabili asele midlalo eyisithupha ilandelana enganqotshwanga. Idimbare isile mihlomelo elishumi lasithupha 16, kuthi iMakepekepe yona isile tshumi lane 14. Ngakho ke zindala zombili phakathi kwala maqembu limpelaviki. Lanxa nje iCapes United ingena kulo mdlalo ingelabadlali bayo abalohlonzi abathi uRonald Fumbizayi osewayadlalela kwele South Africa, lo Abbas Amidu osewayadlalela kwele Tunisia, kuthi uDominic Chungwa osekujezisweni ngokumiswa ukudlala imidlalo ethile ngemva kokunikwa ama-yellow cards amathathu. IDynamos yona hatshi kayilalo lohlupho ngoba umqeqetshi uLloyd Mtasa ubikwa ethembe ukusebenzisa ukapteni odlala kakuhle uOcean Mushure lo mdlali wakhe odlala kakuhle njalo uDenver Mkamba. Ngiyimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoPraxedes Jeremiah.